silamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usemisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki enje
usiphatheleni lamhlanje
ngifisa ukuthi namhlanje sikhangele amahubo 2 ngizokubala amavesi amalutshwana kungani izizwe zixokozela labantu benakana okuyize amakhosi omhlaba azimisela lababusi benza ugobe ndawonye bemelene lenkosi njalo bemelene logcotshiweyo wayo besithi asiqamule izibopho zabo silahle intambo zabo zisuke kithi ohleze emazulwini uzahleka inkosi izabahleka usulu khona izakhuluma kubo entukuthelweni yayo ibethuse ngokuvutha kolwaka layo kube kanti mina ngibekile inkosi yami phezu kweziyoni intaba yami engcwele ngizalandiswa ngesimiso inkosi ithe kimi wena uyindodana yami lamhlanje ngikuzele cela kini ngizakunika izizwe zibe yilifa lakho le mikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho uzaze bephula ngentonga yensimbi uziphahlaze njengembiza yebumba siyabonga namhlanje ngifuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu nguye osesihlalweni obusa yonke into ngiyakhumbula ukuba kunemthandazweni ekhona esenye ebhalwe emabandleni ethu siyabe sikhuluma ngoNkulunkulu simuthi ngumnini mandla wonke ngelinye ibizo lakhe njalo ngolunye uphawu lwakhe elokuba uNkulunkulu ukuba ngumnini mandla wonke kutshoni kuthi ukuthi uNkulunkulu wonke amandla ngawakhe ungaphezu kwawo wonke amandla esiwaziyo lapha emhlabeni ungaphezu kwabo bonke ababusayo ungaphezu kwayo yonke imibuso ekhona ngoba unguNkulunkulu lokho kuqakathekile ukuthi sikuzwisise nxa sikhangela lapha amahubo 2 ngifuna ukusidonsela ukuba sikhangele isimo sethu thina njengabantu isikhathi esiningi into elethu ukuba sibe nokudangala silahlekelwe lithemba yikuba thina nxa sikhangela isimo sethu sisikhangela ngamehlo ethu sisikhangelela eduze lapha thina esibona khona manje lapha siyananzelela ukuba izwi likaNkulunkulu lithi lona yena ohleze emazulwini uyahleka njalo ubahleka usulu indaba uNkulunkulu esenza njalo kungenxa yokuthi yena nxa ekhangela izinto ubona isiphetho sento kabona ukuqalisa kwalinto kaboneli emaduze amehlo akhe kasiphalanga ubonela khathana le lapho kuphela khona into nendaba lapho ezaphelela khona yikho uNkulunkulu ehleke sithi kambe shiye izizwe loba zingaze zixokozele labantu benakana okuyize bengeke benza lutho entweni uNkulunkulu ake ihlose ukuba ayenze lokhu kuletha njengenkuthazo ukuthi kungabe kulesimo esisempilweni yakho okokuthi nxa usikhangela ngamehlo akho kathesi ngoba ubona kufiphele ubonele duze ungaba ngumuntu odangalayo ungaba ngumuntu othi manje lapha sokuphelile isimo leso esimelane lawe uNkulunkulu asehlule asikhiphe kube lempilo entsha kube lokunqoba okuzayenza ukuthi wonke umuntu abe nentokozo ngakho-ke ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli ukuba ngicela ukhangele izinto ngelito likaThixo ungayenza njalo ithemba liyaqhubuka phakathi kwakho uzaqalisa ukubona ukuba kambe benabengikhangelele eduze
kuyiphethe mfundisi
baba igama likaJesu sibeka bonke abantu abakho abalaleleyo sibeka ilizwe leZimbabwe ezandleni zakho sinokuthokoza ukuba wena uyinkosi njalo uyanqoba yonke into egama likaJesu amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.